lo ngumbiko owakhayo ngumbiko ovezithembe bantwini ukuthi naloba sebunzimeni obungakanani kumele sihlale sikhangelele phambili and the mass ngathi siyakhangelela iphambili kukhanya kukhona okuhle okungenzakala phambili lokho kungenzakala ngoba zinenye izinto ezikhona singathi ama political developments ukubambana kwamabandla aphikisayo ukuthi asebenzelane ndawonye lokho ngokunye kwezinto ezinhle ezikhangelele ukuthi zingenzakala mass siya kwela kusasa njalo futhi nxa sisiya kuleli thuba lekhisimusi yisikhathi abantu okuqakatheka khona ukuthi bazinikele baphe izipho emndenini wabo baphe izipho ebanganini ngoba yiso isikhathi esiphakathi kwasendlesi naloba kuyizinto ezincinyane kangakanani iBhayibheli kusisiwe isandla esiphayo kule samukelayo yikho nje isiqoqela sombiko oyethulwe ngumongameli ubaba uNcube namhlanje
izinto zimi manzonzo elizweni bhajila ukudla kuyadula imali kayitholakali kanti njalo abantu abaningi bathi elakusasa likhanya liluvilibana lina libona isibane sivela ngapi
isibane sesibonayo asiveli mhlawumbe ekuthini sikhangelele okunye okuhle okungenziwa nguhulumende esilayo isibane sesibonayo sivela ekuthini alibana abantu bezimbabwe bengabambana baqale ukusebenzelana ndawonye beqale ukunanzelela ukuthi indubo esingene phakathi kwazo lezi zidalwe yini njalo futhi ungakhangela umbuso esiphakathi kwawo kathesi usuqala ukubhidlika kancane kancane okwenzakeleyo kubomtasa labomjuru kuveza mhlophe ukuthi ngesilungu bathi the center can no longer hold and nxa sesifike kwisimo esinjalo kuba lethemba lokuthi mhlawumbe ukubhidlika okungenzakala khona embusweni lo kungaveza ikusasa elihle ebantwini baseZimbabwe ngoba izinto azinanga kahle ngale kuzanupia.